ngaba phathele lutho abantu bakithi ntande kubabonga ukuthi siphume emlonyeni wesilwane abantu bemasouth bafaka uvo lwabo imizwi labo bakhetha abantu ababafunayo yize sisitsho siphinda futhi ukuthi ukhetho lolu belingekho free lingekho fair sitsho ukuthi sivote nzima sikhampeyine nzima kusiya ngani ngasikhuluma nje imzingwane silayo igwanda south silayo insiza south silayo lebulilima kodwa okungasenani engikuthembisa abantu emathebulelweni sawo imathebulelweni yonke ejikelele yikuthi nginelizwi labo lapho engiyakhona eHarare abakuthembe lokho ukuthi ngizabamela ngizabakhulumela ezintweni eziningi ezihlupha emathebulelweni south ngilokukholwa ukuthi abantu abamathebulelweni ndijikelele bayazibona ukuthi elizweni leZimbabwe bazintendane bangabantu abanganakwa ngumuntu kodwa kakhethi sebe lo muntu wabo abangamthuma loba yinini abayomelwa bayokhulunyelwa okumele kubuye emathebelelendi sizaqinisekisa ukuthi kuyabuye emathebelelendi
singathi-ke okukhangele kakhulu ukuthi uzabakhulumela ngakho njalo bamele ngakho kungabe kuyini
mina njengomuntu ohlala ekhaya engiyangikunanzele ukuthi sikhohlakele thina kulo sikhumbulayo basikhumbula kuphela mzukana kungama-election bezosiphathela lokhu lalokhu okungama-chickenini okungasisindawo kodwa sesikhuluma ngenguquko inguquko ebambekayo esiyibonayo asiyiboni sinethemba lokuthi abamele abesibathumileyo njengemathebeleni south abamele ibandla le-citizens coalition for change bazayiletha inguquko leyo ngokuqinisekisa ukuthi nabamba amahofisi ababamba amaministri ma ngabe ngumgwaqo omele ukuya emathebulendi kawubuye nangempela nalokhu kunje imathebulendi eningi asilazulu thina sifuna amadamu bemaningi kunamanzi ikakhulu siyakhala futhi ngamanzi emakhaya lapho phinde sikhale futhi ngokuthi kunje bayafika abembayo besenda igolide lethu emakhaya ethu lapha singatholi lutho thina njengabahlale njenganangesigaba kuyisisa khona lapho ukuthi igolide leli elendiwe egwanda elendiwe esilabhusi elendiwe amatobo elendiwe eplumtree libhenefithe abantu balapho abantu balapho bathole izuzo kikho ma ngabe umsebenzi kumbe i-gold claim nawe ube ne-claim kungumuntu waleso sigaba masifuna ukutshintsha izinto ezindala ukuthi siyazimela simela abantu bakithi ngoba ngiyabona ukuthi ilizwi lemathebelelendi alikafiki ephalamenti akekho umuntu okhuluma nemathebelelendi kakhulu.